abanye akade behambe besiya ku-trial iningi labo bagwetshwe ama 5, 6, 7 years ukuthi kade bebanga umsindo besenza ubudlwangudlwangu. Kulomunye laye ogwetshelwe 7 years ukuthi wabonakala esona, kodwa yena lo ogwetshelwe 7 years ukhanselor with ugore ube wayesenkonzweni umhlana walelo langa njalo kulobufakazi. So kukhona esesikubona ukuthi izanu esikwenza ukuthi nxa banika abalandeli bethu amabheyili bathi sebebuyela kutrayeli bonke bagwetshele ukuthi bangene ejele. So amboni ukuthi kuzaba lobukelo masinyane, asazi njalo ukuthi phambilini ngoba kuphambili asikwazi sikwazi kusemuva.
Kodwa ngokukhuluma kwebandla lakho libona ingani kungaba le nkulumo lo mongameli Emmerson Mnangagwa kuzaba lobungcono yikho elikukhankaselayo?
Ukukhuluma vele kumele sikhulume ngoba kakusincedi njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi uma lapha singazwanani sokumele sibulalane. Ngoba ungakhangela umhlaba wonke jikelele, lapho ubulawa khona uchithe khona igazi kakulampumela. Impumela igcina sebehlezi phansi bekhomisa nomlotha. So thina esikutshoyo njengebandla le-MTC ngelokuthi ubaba uMnangagwa angeke athi yena nguye ozaba ngumlamulankosi, enguye sithi khona thina konke lokhu okwenzakayo kuleli lizwe kubangelwa nguye. Kuba nzima kithi ukuthi siyehlangana laye yena esifake umbhobho emlonyeni. So kakukhulumeki, esikutshoyo ukuthi saqale akhipha abalandeli bethu emajele, ayekele ukuhlukuluza abameli bephalamenti bethu benza umsebenzi wabawukhethela ngosulu. Nxa sokusithi kumele sixoxisane even esintwini, wawusithi ungala lomkakho umama lelobaba ubaba lelomama wakubizwa ubabakazi. So uMnangagwa angeke aba ngubabakazi kulolu daba. Ubabakazi esimfunayo ngumuntu ozakuza engakhangelanga hlangothi asithi abavela ku-UN, ngoba singakhangelisa dakhi le-AU sesikhulume saze sadinga esikutholayo ukuthi sivumelana lokuthi abantwana baseZimbabwe bakabafi. So akula ngenye indlela uMnangagwa angayenza ngaphandle kokuthi bahlalisane phansi noPresident Jamis, kodwa kuqakathekileyo kaqale akhiphe abalandeli bethu etshele, ngoba bonke labanamacala betheswa amacala amanga.
Sikubonile njalo lilomkhokheli webandla lakho likhulumisana lenduna zeMathebeleland, induna uNdiweni, induna uMafu. Ye, kungabe kuhamba njani lapha kulosekelo yini kunkokheli zomdabu?
Thina njengebandla le-MTC elikhokelwa ngobaba u-Advocate Chamisa siyahlonipha amasiko. Kuqakathekile ukuthi siye sifike emasikweni sizwe ukuthi abadala bona bathini, ngoba sonke siyazi ukuthi izinduna yibo abanikazi babantu, njalo amasiko yibo abakwaziyo. So kuqakathekile sihlalisane phansi sixoxisane ukuthi kanti emasikweni lapha nxa into zinje kwenziwa njani. So bezile nje sixoxisana nje ukuthi sizwisise ukuthi kanti njengoba bona beyibo abaphethe amasiko kuyini okumele kwenziwe uma ukuthi ilizwe lihlale ngokuthula.
Ye, lixoxisane lazo zonke yini izinduna, ngoba laba ababili bakhangelwa njengabalesibindi sokuthi bemisane kumbe bekhulume ingqondo yabo bengalandeli uhulumende afuna ukuthi bakutsho.
Empilweni vele lapho esihamba khona kulamagwala kulabalesibindi, ngilethemba ukubuya kwabo kithi besixoxisana labo bekutshengisela ukuthi njengezindula sibekhathazika ngokwenzakala komphakathi. Ngiyathemba kodwa okwenzakale emavikile adluleyo hhayi azange sokuthinte, besibona ukuthinta nje ukuthi njengoba yibo ababambe amasiko bezicwayisa ukuthi esintwini kuhanjiswa njani, njalo ukuthi umuntu nxa abe lobuntu kwenziwa njani ukuthi sizwisise nathi, ngoba esisekelo sivele sicacile sesithi bona imisebenzi abeyikusilondoloza njenge ezigabeni zami lapha abakhona.